So we see a decent Dabago VOA in the belly.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 mfufu 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amazwe angomakhelwane aseyekethise imigogo ye lockdown eZimbabwe lona lokhu livite imingcele yalo
iSouth Africa imolakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane weDelta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park kobulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo. Umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ngokuletha inkampani eqatsha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
Inkampani they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi councilor were giving a quiet to employ our locals to be general workers.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnankagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibuswayo likhokhelwa ngumnankagwa besesaba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye lockdown kuthi ele South Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i level 1 ngakwelinye icele leZimbabwe lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. Umongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
I-South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzi ngalesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane we-Delta variant ye-COVID ngalapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamachumi amabili ngosuku kanti ke namhlanje izibalo zilapha nje kuyinkulungwane enamakhulu ayisichiya galombili 1800 okukhomba khona ukuthi cha kanti sokungconywana kanti ke futhi njalo iSouth Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye level 1?
Okuzokwenzakala ku level 1 ukuthi abantu imibuthano eminingi isizokwazi ukuthi ivumela abantu abaningi kusiya kwinkulungwane ezimbili kwengaphandle kanti ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la kade bekiwe phambilini okufana nokuthi laba abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukundlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu okusho ukuthi kuzoba khona inguquko kanti nalapha abantu basaqhuquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke ama mask njalo babheke ukuqhelelana kodwa ke imibuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki njengoba iSouth Africa siya kukhetho olwamamunicipala ekupheleni kwenyanga ezayo kusho khona lokho ukuthi lokho sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini
bayalandela na isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewagqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawagqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nje emsebenzini uyabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise.
Umnumzana Vusi Muzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ingqabanqoza eCountry Park edolobheni lakobulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMatepeleland. Umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelisi ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni.
Bathe sebabuyile laphana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalani zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisuke sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sukanini lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinje. So njalo nabantu abethu abasebenzi khona mina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi. Asisemasela khonapho sathi silawo maningi kakhulu ayenziwa yikhonokho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha
ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni
lokho sikubone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babachiya egcekeni lapha kade besebenzela na bageda lapho abafana labana bathe sokuntambama basile siswela lapho abazahlala khona basile sichaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngapi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala abanye abantu basuke bancedisa abadinge indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khonapho ichazile ukuthi bona bavela eHarare bonke umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibili ukujiphutyani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinikhi umsebenzi wokungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utyani asuka dade ibhasi esuka khonale abuke azofika khona lapho eduzane ukula abantwana abatshona bethova amakhaya onapho kade kula bantu abaningi imade bethinga bonapho izakhamuzi zona bezezinye
libaqondile lakhuluma labo lokhu bekhona besebenza
baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibizelo omkhulu wabo ukuthi abuyaze sibele ukuthi kathi abantu laba babuyenjani lapho bona basebesima ngaleso khathi basebefona basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokhu engihlezi naphana basekuthiwa abantu basike buyasikhanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi loku kade khuluma iqiniso lokuthi nake ukuthi thina singasebenzi basimile abadala bekhulumele ukuthi nabadala ngesisebenzi bona ngokwabo yena basile wathi kababuyele so asikwazi ukuthi ayisizazi kuzahamba njani mukhansela ukhidile yena ekhanya evumelana labo ukuthi izakhamizi zibe ngokuthi zibathise ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abachiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenzi yena uzathi next trip uzabona ukuthi zayenza njani uthi yena ngiyokhathayo yena ngiyofudinga abantu bekusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele kwabantwana kuleyinye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale
lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi Sixoxe lomnumzana Mujuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapholisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimtshayele ucingo zamazisa ukuthi seze sabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company leya wini ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kunjalo ama residents they went to the site but no sifuna imisebenzi. How can people from Harare come here and start doing imisebenzi kanti kobulawayo akula ma companies in. So you must stop working at this otherwise I'd tire. So I was phoned, passed by the police station and the Tatama police rushed to the site. But I saw one of the guys who was involved. And then he told I spoke with the management of this company. Uguti, they cannot bring people from Harare for to be general workers. And they were in agreement with all general workers will be from Country Park, except for skilled manpower. So back then there was some residents with I. No, it's okay, it's one of the manpower from Harare, but
ngezinye indlela ubulwela izakhamizi ukuthi ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes.
Kuzathiwani ngecompany le?
Company they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi councilor were giving a go ahead to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already what the two guys who are locals konapha pumping around the bomb. They are yet to employ another 15 from the locals. So this was actually lent when they start constructing about 15 guys. And that in the upil long kumela is all. The reason why the police have been born with about the banana maybe but at the two so I thought that I should call them up also to tell them that everything is in order. Being a actually, the locals are supposed to protect these guys. They are bringing development to our community. And it is us, the community, who are going to benefit from this clinic.
What do I know? Koguti, we send him sevenzi, emnani, njenge ama general hands, kumele kube ngama locals. Iwo yini umthetho, bonabakho yini ama locals, abala makhono, okwenza umsebenzi ophezulu.
Now, in case they want builders, they will consult me. We advertise the community groups, bangaba khona bazaba employed.
Kodwa alikhulume kuhle yini lazwisisana lezakhamizi? Kungani kube khuluma okunye lina lichasisa ukuthi belani belifuna ukuthi kuqhathwe abantu?
I engage to Piri ngokwakhe. Actually, sizazana kakhulu. Athi hayi Piri, isitantu sithethe is wrong. You're supposed to first consult me as your counselor. Ngibese ngikutshela ukuthi what is the position about employment. Masista hayi khona the counselor empambanisile.
Lo ngumnumzana Kidwell Mujuru, ukansila weCountry Park kobulawayo ekubandla leZanu PF. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela uMnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Wake waba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika uMnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti uMnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela kachana ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa nguMnangagwa besesaba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe langumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kukaHakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kwele Zimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngokuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhethi.
Ngokubona kwakho ibandla leZanu PF lilakho na ukunqo ngoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamavandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lifane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasosha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla e-ZANU-PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhuyana kungezelele uhlupho ke kubo abe-ZANU-PF balindele abaphikisa ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ngani ibandla lezaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lapha ya
umuntu ekhuluma ngeMRP akhulume la ngaye uzaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzana ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands le-Matabeleland labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziya zigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuZANU-PF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU-PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwa iZANU-PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZANU-PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU-PF njengoba besitshela beNewsworks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi emendosa emchasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU-PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023
umnumzana Dini Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazwe kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajeneyo iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC Alliance aqotshiswa kuleli dale libandla leMDCT azaphiwa impentsheni engamadola emelika angamachumi amane $40 kuphela iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Salubonani kustudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo ngajabula le audio mayengafundwa hayi siyezwa indaba eziphumayo kustudio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance into abayenzayo irongo abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela ingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane engena enyonini akwane ebona bagijima bekuZANU-PF beqeda kube ngabangane bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MP MDC Alliance abayazi into abayifunayo bafuna ukuthuthukisa ilizwe ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajinja bengena ebizweni kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela bona yibo abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele lePhalamende ngiyajabula le audio mayengafundi
salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7 siyalizwa bantu bakithi liyasakaza linjani boZulu khona ngapho labo kantemile Hayi madoda leya uchewa umsebenzi lo uchewa uyezwakala. Kuyazwakala siyavuma. Kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha kandoda lo OTN ongumthakazi Republic. Umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo ngabe yena mina ngangiyihuye. Ngangiza kwenza ukuthi ngiqale uqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi. Ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni. Ngiyecela kibo imvumo. Nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besindebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana owatajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye nalo umqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu lihlupheke. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ikulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Lithiyale le ntozeni lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona. Lo lindebele phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngalitshela iqiniso mina abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni angapha amanguni babuyela kibo khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe ngiyabonga
ngiyabingelela umsakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phana kulolu COVID mina igama ngoGodfrey Wakhumalo ngizala eLupane umsakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo umsakazi kunini iMDC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka uRobert Mugabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla to le MRP dizame nalo bona sibanikile ithuba behlulekile manje bayalwa bona bodwa abangamagama abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala kube nini lokhe elisekele lesikhulume seMDC engabi nguye oyifirst spokesperson weMDC uzohlala amaNdebele ebandlozi benini kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazanga waba nguspokesperson weMDC Facebook person uzokhuluma kami ngoMqondisi Moyo asithandi indlela okhume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sihlonipha le MDC siyayihlonipha MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela cause lehlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapho elikhona.
Hawu ngiyalibingelela linjani bonke abalaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo lo uthe yena u-chairman we-province yamaThekwini South la means eMaThekwini South we-MDC Alliance moyo i-campaign yakho ikhulumileyo angizwe sibili kodwa ke ubu-campaign akuhle u-campaign elimthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha linotho yethu e-Bedi Bridge naphingaphi konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le kodwa wena ihanjiswe eHarare isiya kuZANU-PF layo uchamisa lo kodwa wena ku-MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le eHarare kuchamisa kukanti ke wena khuluma iqiniso eliqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu le kayingayi eHarare le kayibe nginotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC MDC lezanu into yinye Harare wako wabona ngathi iMDC lo deputy weshona iZanu PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngathi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare
ngiyabingelela ku Studio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisizifihlile. So hayi, ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma ngokubhodla. Uyabhodla kancane loko into ikuhlupha ngaphakathi. Siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane, cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini, kutheni. Kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise. Mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwalwe enkaya esigabeni segwitch. Ngibonga lobaba obekhuluma ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni esiyi-one. Ngiyambonga lobaba. Lathi egwitch laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha, lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza, ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Siqoxelo landela izombusazwe kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinisweni sibili, nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda tshisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni, besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke, lalo muntu uyabuya yena kahlabangwe yafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abe lokho ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona abazone ezokungahlatshwa. Hayi, mina lapho ngangivumelani lakho lapho. Kungangcono abantu bonke baye emsebenzini bahlabe ngoba anti uyabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani, ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abajize laphana ugcina umsebenzi ungazahambi. Kodwa-ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe, kuvikela abantu bonke, ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo.
Ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezitshiyeneyo?
Izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ye ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya, ngingahlatshwa ijekiseni ngiyathi lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje, kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje, kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi akithi le pandemic asikho ukuthi ngumkhuhlane okuthi wakhona lapha i-pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ngokukhwehlela nje ukuthimula nje sokuhambile okwinto okwakhona sekuthinta abantu abanenxa kuyikuthi wena vezo ubambi. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho, ngoba abantu yabona ukuthi sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini. Sichitha isikhathi eside, many hours, laba abangama-workers ethu than isikhathi esisichitha silemuli zethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo ye-lockdown eZimbabwe lona lokhu livije imingcele yalo. Kuqhamuke ingxabangxoza e-Country Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.